siyabonga Chris Lojonga siyalamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 22 kuNtulikazi 2014 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngesikhathi esibi kakhulu ukuthi leyo criminal defamation isise ungwane zomthetho kuleli lizwe. Njalo sikubona kuyinto enhle ukuthi i-constitutional court isuke yakubona kufanele ukuthi bekubeke isobala liceke ukuthi leyo criminal defamation akayifunakali elizwe.
Idale le-Constitutional Court linquma ukuthi isahluko 31 somthetho we-Criminal Law Codification and Reform Act asikho emthethweni ngoba sisephula isisekelo sombuso kanye lelungelo loluntu lokukhuluma abantu bekhululekile.
Thina njengama-Muslim sikholwa ukuthi kulonkulunkulu oyedwa, umdali, umvelinqangi, oba nguye ongabelethiyo, ongabelethwanga, ongela baba, ongela mama. Ibala leli elokuthi Muslim silithathela ku-root ekuthi Islam. Iba lokuthi Islam lijolo na ukuthi ukuthula.
Esigabeni sesibili senhlelo zethu eziphathelane lokholo lwesi-Islam, abokholo lolo edolobheni lakobulayo bathi akulalutho olubi kumbe olwesabisayo ngokholo lolo olungavamanga ebantwini abensundu kwele Zimbabwe. Ukufuthela naphakathi kweziphathamandla zogatsha lokulondolozwa kwendle abe-National Parks kanye labathengisa inhlanzi eBinga kuqhubekela phambili lanxa lolu daba lwethulwe edale lephalamende ngeviki edluleyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Idale le-Constitutional Court lamuhla linqume ukuthi isahluko 31 somthetho we-Criminal Law Codification and Reform Act asikho emthethweni ngoba sisephula isisekelo sombuso kanye lelungelo loluntu lokukhuluma abantu bekhululekile. Ukusinqumo lesi, umahluli waleli dale uJustice Luke Malaba uthe isahluko lesi kasimelanga sibe lendawo kumthetho yelizwe elikhululekileyo njengeleZimbabwe. Lesi sahluko siphatha udaba lokuloba amanga ngenjongo yokungcolisa i-criminal defamation. Baningi abantu asebeke babotshwa ngaphansi kwalomthetho besetheswa icala lokuloba okungasikho qiniso abagoqela obeyintatheli zindaba iphephandaba leZimbabwe Independence. Umnumzana Constantine Chimakure, Lomvicent Kahia abayibo abakhwezele oludaba emthethwandaba. Amagqwetha kanye lentatheli zindaba bamukele ngenjabulo isinqumo lesi besithi uhulumende sokumele esule imithetho encindezelayo efana le-IPA lephosa ngoba layo isephula isisekelo sombuso. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso ye-Voluntary Media Council of Zimbabwe, umnumzana Lofty Dube.
Isihlakalo lesi yisihlakalo esihle kakhulu ngoba kade saqala ukukhuluma ukuthi i-criminal defamation ayilandawo ezweni elibuswa ngabantu okuqoto. Njalo ngokubona kwami besuke isikhathi eside kakhulu ukuthi leyo criminal defamation isuse ungwane zomthetho kuleli lizwe. Njalo sikubona kuyinto enhle ukuthi i-constitutional court isuke yakubona kufanele ukuthi bekubeke isobala mceke ukuthi leyo criminal defamation akayifunakali elizweni.
Sesingajabula yini njengentatheli zindaba sithi akusela zikhubeko esibhekane lazo ekusebenzeni kwethu?
Ngithemba ukuthi abantu bephangise ukuthokoza kungaba yinto embi kakhulu ngoba uma ukhangelisa kuhle imithetho le emibi ebile kuyisetshenziswa isikhathi sonke ukuthi ukubopha lokuhlukuluza intatheli zindaba ilokho ikhona. Sikhuluma ngemithetho enjengabo-IPA, imithetho enjengabo-POSA, le esikhuluma ngayo o-Criminal Defamation Act, o-Official Secrets Act, lokho bekhona. Into engafuna ukuthi yenzakale ukuzeka ukuthi intatheli zindaba zisebenze kakuhle ezweni ukuthi i-constitution le entsha le kumele ikhangelisise kakuhle kubonakale ukuthi akunamthetho yini engavumelani laleyo constitution. Nxa imithetho enjengabo-IPA engavudayo kuzeke ukuthi isuse leyo mthetho kumbe iguqule uyenzele ukuthi iba kanye-kanye ima kanye-kanye le-constitution. Njalo nxa lokhu kungakwenzakali ngithemba kuyichitha isikhathi kakhulu ukuthi intatheli zindaba zingathokoza masiyane kangaka lokhu kungakwenzakali.
Umnumzana Lofti Dube isiphatha amandla se-Voluntary Media Council of Zimbabwe. Ukunjalo nje, umsolo awucatshangelwa ukuthi nguye owabulala umfanyana owayesenza u-grade 1 ebambazi primary school ePlumtree ngombimbitho uQuiet Ndebele umiswe phambi komthethwandaba wePlumtree lamuhla. UNdebele wetheswa icala lokubulala uThumelo Ndlovu yena owayeleminyaka eyisithupha. Uvele ngamafitshane edale waphinda wabuyiselwa esitokisini. Ugatsha lwebandla lezaphu eNgilandi luthi solulolonga amalungiselelo omkhosi wokunanza impilo kaMoyi umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo wayekhokhela leli bandla njalo engumsekeli kamongameli welizwe yena owabhubha ngelanga lakuqala likaNkwenkwezi ngomnyaka ka-1999. Umkhosi ofanayo oqoqo inhlanganiso yeMathebeleland Entertainment News ukhangelelwe ukuqhutshwa eHillbrow Theatre kwele South Africa ngempelaviki ezayo. Imikhosi yokunanza uMoyi yena owayengumsekeli kamongameli weleZimbabwe uqhutshwe kumaviki ambalwa edluleyo elizweni ikakhulu kobulawayo nguhulumende, ibandla leZANU-PF kanye lenhlanganiso ezizimeleyo. Isiphathamandla esibona ngokwethulwa kwembiko kubandla lezaphu eNgilandi umnumzana Thulani Ngala uthi umkhosi lo waqoqwa ngoba abantu sebekhalaze ukuthi bafuna ukuphatheka kuwo.
UDr. Joshua Nkomo ube likhawe elisimangaliso. Yikho ke sibheka imisebenzi ayenzile efana nokuhlanganisa uZulu waseZimbabwe nangemisebenzi kakhulu ayilethe ngesikhathi sempi yenkululeko kunye nemisebenzi yakhe after sokutholakale uzibuse. Yikho ke asibheki nje usuku lokufa kwakhe, sibheka imisebenzi eyiyo ashiyele yona okuyiyo esinikeza amandla okubheka kusasa.
Kuyini okuyabe kusenzakala kulo mkhosi?
Ziningi-ke into ezizobe zisenzakala. Kuzobe kunabantu abanikeza ama-speeches, abanikeza inkulumo ezobe zibheke ngemisebenzi eyalethwa ngubaba uJoshua Nkomo. Kuzoba nabantu abanandisayo, abahlabelayo, abezinkondlo. Kunye ne-disco izobe ikhona naye. So ke abantu bazojabula kakhulu. Phezu kwalokho kuzobe kunokudla abantu abazobe kunikezwa nje mahala.
Ikuqoqa njengebandla kuphela kumbe hayi wonke izizalwane zeZimbabwe ziyanxusha?
Hatshi izizalwane zeZimbabwe nje kuphela. Kodwa ke bonke abantu abamazi akade bemazi uJoshua Nkomo, abantu akade bemhlonipha ikakhulu imisebenzi yakhe. Bamkelekile ukuthi beze. Ukuqoqwa yebo ingabe iqoqwe yizaphu, kodwa ke akuwona umcimbi wezaphu, umcimbi wabantu bonke baseZimbabwe, bayanxuswa bonke noma ukuliphi iqembu lezombusazwe, bayanxuswa bonke abantu.
Lo ngumnumzana Thulani Nkala isiphathamandla isibona ngokwethulwa kwembiko kubandla lezaphu eNgilandi ubekhuluma ecingweni eseBhilithane. Ukusenjalo isizalwane zeZimbabwe ikakhulu kwelemelika leSouth Africa zivame ukunanza omunye njalo umkhosi okuhlonipha inkosi yamaNdebele umzilikazi kaMachobana okungumkhosi onanzwa minyaka yonke kobulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Isifundi sokholo lwe-Islam edolobheni lakobulawayo sithi akulalutho olubi kumbe olwesabisayo ngokholo lolu olungavamanga ebantwini abensundu kweleZimbabwe. Intathe izindaba yethu Joseph Njanji usethulela isigaba sesibili senhlelo ezintathu ze-Studio 7 eziqale ngomvulo ziphela kusasa eziphathelane lokholo lwesi-Islam edolobheni lakobulawayo.
USheikh Bilal Gwenzi onguyophethe indawo ye-Muslim Center kobulawayo uthi ukungazi ngokholo lwesi-Islam yikho okudala ukwethana amagama afana laleli elithi amatshawa elisetshenziswa ngabanye ukuchaza abantu abansundu abalandela ukholo lolu.
abanye abantu bazibiza indawo lezi bethi amachurch amajava but ayisikho ukuthi amachurch amajava ngoba amajava yakwazi ukuthola even eRoma yakwazi ukuthola even amanye ama Pentecostal churches but umuntu ngumuntu so umuslim or any culture yakwanisa ukuba yiwini umuslim thina njengama muslim sikholwa ukuthi kuloNkulunkulu oyedwa umdali umveli ngqanye oba nguye ongabelethiyo ongabelethwanga ongela baba ongela mama njalo onguye yedwa njalo simkhonza direct ungela any intermediators simkhonza direct njalo ibala leli elokuthi muslim silithathela ku root ekuthi islam ibala lokuthi islam lijolo na ukuthi ukuthula
ofundisa kwelinye lamakolitsha kobulawayo uNathaniel Ncube uthi umlandu kibo abantu abakhonza isi-islam ngoba balokuzikhetha
abantu besi-islam kwelakithi lapha heshi qala mbonanga zani balokuzikhetha lapha abahlala khona kunzima ukuthi bekwazi ukuthi lapha kuhlala ama-muslim kukhanya balendawo zabo abazikhetha besiyahlala bodwa okunye okwenzakalayo ukuthi abantu laba balenhlupho lokuthi noma ezinkonzweni zabo kunzima ukuthi bonke usuka uyengena so ngibona zani abantu bezi-islam indaba singabazisi ukuthi balokuzikhetha njalo awubaboni ezindleleni njengabantu abafana labamachishi laba njengabawashtawa kumbe wathi wathi bethengisa amabhuku abo kumbe befundisa abantu so kuthi ukuthi ukwenza kwabo ukuthi size sikuzise kuzaba nzima ngoba bona balokuzikhetha kumbe ukuzibandlulula
uSheikh Gwenzi ukwalile ukuba balokuzihlukanisa esithi bahlala lomphakathi njalo loba yiwuphi umhlobo ulakho ukulandela ukholo lwesi-islam uqhubekele phambili wathi lalapho abehlukana khona labanye abantu okunjengokwala kwabo ukungadli inyama yebulawa kungasetshenziswanga umkhuba wehalali babe benakanela uzulu wonke hatshi bona kuphela
so uma sikhuluma ngehalali kaningi kangikhona sikhuluma ngokudla but kuyahlanganisa even le msebenzi futhi ukuyenza imisebenzi emihle ngoba halali kusho khona into evunyezwayo ngubani uNkulunkulu so kaningi kangikhona sikhuluma ngokudla ngoba vele ukudla yikho kuyaziwa kakhulu so thina sebe sifuna ukuthi igazi eliningi lenzeni liphume njalo siquma laphana ziwuprose yokuquma kumele lathi siyizwele inyamazane nale ngoba uNkulunkulu aluba nguwe uyinkukhu umuntu ekubambele ingqamu kumbe ihloka kumbe ebambeni efuna ukukubulala uyakuzwa njani
umfowabo kaGwenzi uBrighton layo yisifundiso okholo lwe-islam ugcizelele ukuba imvunulo yabo ifana nje lophawu lokuba bazakale ukuba ngabokholo lolu njalo balandela indlela okwakugqokwa ngayo ngesikhathi kusaphila umprofeti uMuhammad
amagawulana it's like original prophet Muhammad was an Arab so it's like Jesus uJesus wayengagqoke lokhu phela anti yakwazi wayegqoka lawo uyabona kagokeni amagawulana anshiyabona so it's like if you go to Arab bagqoka kwagqoka khonokho anti ngamajebelana if you go to West Africa bagqokani lokho ni African attire lani liyani managerial if you southern lapha lati sigqoka
western
isigqoka yethu
western attire
so is lokho akulandaba yakwanisa ukuba umuslim awugqoki lokho like what he said to Islam ilapha so lokho is just like to identify like what he said
indlela abantu bokholo lwesi-islam abaziphatha ngayo nxa kufiwe isuka idide labo abangasibo makholo alinkolo abathi laba bantu benza imikhuba ethile ensitha kodwa uSheikh Gwenzi uchaze ukuba akulamfihlo ekhona
bayakhuluma yikho laphana ngingasho ukuthi uma ungayazi lutho yikho lapho okukhuluma khona inhlamba ukuthi ahlambalaza ukukhuluma into ongazaziyo ukuthi uhamba kanjani ngoba thina umuntu engafa usefile siyamhlonipha siyamhlonipha ngoba ukuhlonipha kufanele ukuthi umuntu ephila kanje anje akuvunyizwa uma indoda kanje angivunyezwa ukubonela omnye indawo zakhe ezifihlekileyo akuthiwa ngama private parts even eyisidumbu angivunyizwa njalo ukuthi ukumbona umuntu nalo indawo zakhe ezifihlekileyo so uma simgezisa laphana simgezisa umzimba njengokugeza sibe lesi kumenzayo umuntu njengokugeza okwenzayo uphila so njoba nseyidumbu sengumuyo kakwanisa ukuzigezisa so siyamgezisa
indawo zokukhonzela ezesimuslim zitholakala endaweni eziyisikhombisa edolobheni lakobulawayo njalo lezinye eziqoqela eziphakathi yenzikini yedolobho eBarham Green elokitshini elidala elemakhokhoba kanye lasemagwegwe ngiyimele Studio 7 kobulawayo nginguJoseph Njanji Thank you.
Nanti elinye ithuba, nansi enye indlela yakulalela umsakazo wakho we-Studio 7. Sihlobo, ulakho ukulalela uhlelo lwe-Studio 7 hatshi kuradio kuphela loba ebulenjini kodwa lakumakhalekhukhwini lasecingweni ngokusithinta kunombolo ezithi nxa use-South Africa 27 105 916 467. Ngizaphinda njalo 27 105 916 467. Kuthi kulabo abaseBhilithane zithi 44 203 519 1338. Labo abaseMelika leCanada ngezithi 1 712 432 5885. Kholisa umsakazo wakho we-Studio 7 kuradio ebulenjini ecingweni loba kumakhalekhukhwini. I-Studio 7 ngeyakho.
Ukufuthelana phakathi kweziphathamandla zogatsha lokulondolozwa kwezendle, abe-National Parks kanye labathengisa inhlanzi eBhinga kuqhubekela phambili lanxa lolu daba lwethulwe edale lephalamende ngeviki edluleyo. Omama abaphila ngokuthenga bethengisa inhlanzi bakhala ngokuthi babhadaliswa imithelo lugatsha lweParks, bathi sebesiyathengisa balandelwe njalo babhadaliswe enye njalo imali nxa bengehluleka bathathelwa lezi inhlanzi. Omela isigaba seBhinga South edale lephalamende umnumzana Joel Gabuza ngeviki edluleyo utshele edale lephalamende ukuthi iziphathamandla zeParks ziyazidlela lezi nhlanzi. UChris Gandhi weStudio 7 uxoxelayo umnumzana Gabuza waqala ngokumbuza ukuthi lolu dubo solumi njani kathesi.
IParks yona ilomthetho wokuthi ufisherman iyabhadala kuParks umthelo wokubamba inhlanzi, kodwa utrader nxa ezothenga inhlanzi kufisherman ubhadala umthelo kukansel owe-vendors license owokuthengisa inhlanzi. Kodwa sibona abeParks sebelandile lo mama laba bebathathela inhlanzi zabo, bethatha le ndishi zabo, bethatha inhlanzi lezo besiya kudla lemuli zabo azithengiswa. Inhlanzi lezo ukuthi bezi-auction bezihendwe over ugovernment, bayazidlela lemuli zabo bebuyele kusasa futhi beyithathela abantu inhlanzi bezidlele lemuli zabo. Lalaba uhamba amabhasi bayathathela amakhula box yabo igcina inhlanzi umntela wonke amaphepha afunakalayo emthethweni.
Kuyini elikwenzayo ukwenqabela lolu dubo?
Akithi yabona okuhluphayo ukuthi nxa kulesi sebenzi sikagovernment esiphuma emfolweni siyahlupha ukusilungisa. Sizama ukukhuluma labakhulabo, ngeke ngakhuluma lo minister we-environment la esithi hhayi iParks umthelo ubhadalisa umthelo wokwemba kumbe okuthatha zona ezizeganga ama-resources. So i-resource iyabhadalelwa nxa umuntu ethatha, kodwa nxa umuntu eseyithengisa kuyafana lomuntu oyabe ethengisa amabhentshi kumbe ama-wardrobe uthi abebasembhadalisa umthelo, kufanele bebhadalisele wanti ugama izihlahla. So kule license ye-harvesting which is ebhadalwa ngama-fishermen, kodwa leyo yokuthengisa akufanelanga abeParks bengenele. Futhi sesikubona sekuyikuyibusela lobuya ngoba kube lo minister la wavumela lami ukuthi hhayi into abayenzayo ayilunganga.
Uthembiseni manje uminister?
Awuthembisa ukuthi kuzalukhangelisa udaba lakho nibone ukuthi bakwenzelani khona ngaphinda, but esikubona nje kusela nje okwenzakalayo.
Sike sabona emaphephandabeni lapha kuthiwa khona uthe nga omama laba bayafakela abantu beParks laba ishefu ukuthi bafe.
Ya, ukuthi nje amaphephandaba bayalukhukhubeza udaba lolo. Thina sikhuluma eParliamente sakufaka sobala ukuthi nxa uhulumende engenzi lutho ngokuzonda abayikho khona komama labana abathathela inhlanzi zabo, kungenzakala ukuthi omunye uzagcine faka i-chef enhlanzini leziyana ngoba bayabekwazi ukuthi ziyadliwa ngabantu beParks abazijontshileyo.
Lo umnumzana Joel Gabuza umela iBhinga South edale lePhalamende obekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare.
Awin ribawa silale mawin ribawa silale
mawin. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu lamhla sihlaziya udaba lwabontokolotsha asebehlupha okwamagama esikolo seMusitha Primary eGokwe esabelweni seNkabazwe. Ababalisi kuleso sikolo bathi batshaywa ngamatshe yilezi zinto labo emini nantambama, bathi akusahlaleki kulesi sikolo njengoba lezakhamizi zisehluleka kulungisa lolu daba. Ukuze sihlaziye lolu daba ke sizwe umnumzana David Mhambinyana Ngwenya inyanga elodumo endawonye lomnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi kwezamasiko esintu bexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7. Ongwenya usungula lolu daba.
Kunzima ukuthi sitsho ukuthi izinto ezinjani ngoba asithi thina okunye kuhamba ngontokolotsho okunye kube izikwambo, kodwa ukuthi kuyini kwaziwa yibo abanikazi bakho abathakathi ngoba izinto ezingabonwa muntu ezibonwa yibo qha.
Baba Mkandla, ungathi ukubona njani udaba lolu?
Hayi,
ngamuzwa ungena ukuthi akubonwa muntu ngoba na ungumuntu omfuna umuntu omnyama wakhulela esimpini njengayo izinto lezi ziyakhulunywa ukuthi kuthiwa zikhona kodwa akunamuntu wakwazi bona eqinisweni ukuthi kuyabe kuyiphini nami ngazake ngitsho kodwa ingakutho nje ukuthi vele umhlaba lo unjenje kulezinto eziningi esingaziqedisisiyo thina abantu benyama esicabanga imicabangethu ifike kwangcengethe ngobana okunye kuyabe kungaphezu kwamandla ethu njengoba isositho duke lamahlabezulu futhi kuthiwa kulento enjenjenjenje thina abanye sikhathana lako kathi kuzwanga kathi kubonanga indaba enje mhlawumbe iyabe ifuna umuntu oseduzane ozakuthi mina ngilibone sibivikelini namathelesathini somuntu kodwa-ke imoya emibi yona ivele ikhona ngoba nenhliziyo yomuntu embi iyafana neyomthakathi ngaza-ke ngitho ukuthi kodwa ngiyakwazi ukule moya enjalo nje lanxa mina ngazi ngubone futhi ngitemba ukuthi angikhona ukuthi nxawahlanda lami ngangenzela ngoba vele namangwane
ye nxa sibuya kuwe njalo baba Ngwenya njengoba kuthiwa kuyaphosa amatshe kambe kungabantu yini okwizinto lokhu
kutho ukuthi amatshe kuyawaphosa ngoba indawo eziningi isikhalo sinye ukuthi kuphosa amatshe kutshisa izinto yikho sithi mina lilumbo lomuntu elibi esigabeni sona leso okwenzakala into embi kangaka kulo muntu omubi owadinga izinto wehluleka ukuzipha umthetho sezisenza intando yazo phakathi kwesigaba yinto engafunekiyo ukuthi yenzakale leyo kutsho ukuthi yena umnikazi wakho usesehluleka ukukubamba ngomthetho wakhe
kuvele kumele akubambe njani baba Ngwenya khonokho kuyabambeka
lokho kwaziwa nguye yedwa njengokudinga kwakhe ukuthi indlela yokukubamba kufanele enze njani ngoba nxa sokufika esigabeni sokuthi kwenziwe njalo kuyabe sokudinga bonabo abathungatayo bayetshelwa bathungate bamyangise
nanti udaba khonapho kapa
ye njengoba kwingweke sitsho nxa kukhona khona lokho kutho ukuthi ngakuzidalanga kwadalwa ngowakudalayo nxa kulowo owakudalayo kukubi kunjalo kutho ukuthi lo mthetho leziqondiso kuzithatha kuye ngoba enguyiso wakho phela khona lokhu enguye uyiso obubi bona lobo obenzakalayo nxa esaziwa nxa engaziwa nguye okumele akhe ukuthi lokho izikati vele bona usebenza njani engithi mhlawumbe into lezifuna lona ucwaningo olukhulu kambe ngamatshematshe yini wona lawo okuthi ayaphoswa atshaye abantu kumbe ngamasalamuthi la esasiwabone
baba Ngwenya khona
ukuliphosa njani ilitshe kungabonakali
ngena baba Ngwenya
ye kusho ukuthi ilitshe kuyaliphosa ngoba ngithi abantu bayabona evuthezwa esiza kubo uzakhumbula ukuthi yonke indawo langapha egwabalanda kwake kwabakhona iamine entumbane yake yabakhona into enjalo ehlupha abantu lelowagwelu yake yabakhona into enjalo ehlupha abantu konke legokhwe kutho ukuthi izinto ezinjalo ziyenzakala sibili zikhona kaziphikiswa
baba Mkandla ngithemba iyakusuthisa ke impendulo le
njengoba ngisitsho mina ngake ngangena kusese nabomataka besenza amasalamuthi bomuntu eginya amarezi umuntu athi afine inkalakade uyayazi into umthethi yakudala dula ibogobeni umuntu ayifine fikiwele phansi isifino siphendwe sibe lijuba inhlabathi belijukela sikubona kusenzakala emehlweni ethu kangithi yikho angithi imilimo ngamasalamuthi imisebenzi eminye engxenye engathola incazelo kini uthi uma ngikhakele umuntu adinileza abuya ayikhuphe ngomlomo izame wena sibona ukuthi kungenzakala yini kwakusenzakala yenzakali yini kumbe nje kwakuyindlela yokuthi ziwe amehlo
ye baba Ngwenya kambe aso masalamuzini lokhu kumbe into eyenzakala zweni
ye ilumbo vele lilisalamusi lomuntu yena lowo ojikajika izinto ziphenduke zibe yikho khona lokhu awufuna kube yikho khona njengoba esitsho nje ukhaba ukuthi abanye bayafinya kuphume umumvu emakhaleni ekade engawufakanga konke khona lokho la matshe abona lawo kutho ukuthi alisalamusi yithi sikubone kungamatshe kuye uma kuthumeza uyakwazi ukuthi kuyisikokonono bani
pho-ke kubhulwa njani-ke baba Ngwenya
ukubhulwa kwakho ukuthi nxa sowulo hlupho kudingwe izanuse ezizaphembela ukuthi ngubani owenza isigesi njalo zikulandelele zimlethe ebantwini
ye baba mkandla ilizwi lika nkulunkulu ke lingeke langena lapha likukhiphe lokho
uyakubhula nxa lokholo one time uhambe kungaphenduki futhi ngoba unkulunkulu ungumdala ungivela inangu usomandla kunini mandla wonke ulamandla nje laphezu kwanale imoya yabantu abenza ilungu elidingalona lelo nxa uvele ungokholiweyo unkulunkulu owadala zonke izinto wavumelana lokho kuko okwenzakalayo ukhona amandla okuthi lingakhuleka lithandaze likuthele likukhuze uyahamba ungaphenduki futhi njengoba sasibona kusenzana indawo eziningi
yikunjalo yini baba ngwenye
ye kunjalo abanye amakristu banamandla anjalo kodwa-ke kakulula ukuthi welane labo
lapho sizwe umnumzana David Mhabinyana Ngwenya inyanga elodumo endawonye lomnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi kwezamasiko esintu bexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 lalelani ngeviki kwezemidlalo lamhlanje sokusele amaqembu omdlalo wenguqu amane alokho ele thuba lokuthola inkezo ye Net 1 One Wallet Cup yenkulungwane ezingamachumi ayisishiyagalombili zamadola i-$80,000 ngemva kwemidlalo ebikhona ngempilaviki edluleyo. Intatha yezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba.
Amaqembu athele Dynamo sele Chickenini Triangle kanye leHowmine yowafinyelele kusigaba sesemifinal kumncintiswano wenkezo ye-Net 1 Wallet ngemva kokuphumelela kwawo emidlalweni ebikhona ngempelaviki. Le nkezo idlalwa ngamaqembu ayitshiyagalombili aqede imidlalo yanyakenye kusigaba saphezulu esengalane yemiklomelo njalo kulawo aqede kundawo ezine zaphezulu intshantshu zanyakenye. Iqembu leDynamo yilo kuphela elenelise ukudlulela kusigaba esilandelayo ngemva kokukhulela omakhelwane balo iqembu leCapes United. Nyakenye linkezo yayisekelwa ngemali libhanga leBank ABC njalo yathathwa liqembu leShabani Mine lona elingenelisanga ukuyivikela ngoba liqedele kusigaba sangaphansi kwengalane. Amaqembu athele Highlanders lona elikhutshwe ngeleHow Mine eleFC Platinum lona elikhitshwe ngeleChicken Inn kanye leHarare City egunyulwe yiTriangle ndawonye layo iCapes United azathola inkulungwane ezingamashumi amabili ngemva kokuphatheka kwawo kusigaba sequarterfinal. Ukuthi lawo azaphelela kusigaba esilandelayo sesemifinal azathola inkulungwane ezingamachumi amathathu. Iqembu elizaphakamisa inkezo lizathola inkulungwane ezingamachumi ayitshiyagalombili kuthi elizanqotshwa kufinal lizathola inkulungwane ezingamachumi amahlanu. Uhlelo lokuba amaqembu azaxiqwa njani kusigaba esilandelayo lukhangelelwe ukuba luqhutshwe kuyona le iviki. Sikhangele umdlalo kakhilikithi. Iqembu elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni kakhilikithi liyazithaphuzela kuqembu lezivakatshi eli-Afghanistan njengoba selinqobe kwimidlalo emibili yohlobo lwe-One Day International eseliyidlalela leli qembu enkundleni yeQueen's Sports Club koBulawayo. Emdlalweni wakuqala obekhona ngolwesihlanu iqembu leZimbabwe linqobe ngama-wickets ayisithupha kusele amabhola angamachumi amabili lathoba minembili ukuba liqede ama-overs alo angamachumi amahlanu. Ngensonto emdlalweni wesibili iqembu leZimbabwe linqobe ngama-wickets ayithoba minembili kusele amabhola angamachumi amathathu lathoba munemunye ukuba liqede ama-overs alo angamachumi amahlanu. Imidlalo iqhubekela phambili kusasa ngolwesibili lapho kuzadlalwa khona umdlalo wesithathu ukuthi umdlalo wesine uza kuba khona ngolwesine njalo enkundleni yeQueen's Sports Club. Ngemva kwalokho la maqembu azabhekisa amabombo esikolweni iHarare lapho iqembu leZimbabwe AEL lizadlala imidlalo emibili leAfghanistan edlalwa phakathi kwamalanga amane. Umdlalo wokuqala uza kuba khona kusukela mhla ka-27 kusiyafika mhla ka-30 ekupheleni kwenyanga kaNtulikazi. Kube sekusithi wesibili ube khona ekuqaleni kwenyanga kaNcwabakazi mhla zimbili uphele mhla zinhlanu. Ngiyimele Studio 7 koBulawayo nginguJoseph Njanji.
Siyabonga ke Joseph Njanji. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa likhumbule njalo ukuthi kuStudio 7 Live Talk lamuhla sikhangela isinqumo esethulwe ngumthethwandaba othetha indaba zesisekelo sombuso onqume ukuthi amapholisa akusamelanga abophe umuntu osola umongameli welizwe. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.